umehluko ukhona kakhulu baba Gandhi ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela iKhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate, lizavuka letsha ibreakfast elamabhanzi lento yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke litshaye ibrunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholisela nje. Kuzabuya ilantshi, then after lunch kutshaye zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalo khenya sasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi iKhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje. IKhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona lapha eMelika nje. Okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane ama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi ngaphe emazweni iKhisimusi ingani i-commercialized ayifanani lokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate iKhisimusi, kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona amaKristu aselebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona nje ababanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa iKhisimusi lapha eyaselebrethwa siyawazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le eNorth Pole ezokupha abantu ama-gift through irozenini ichimini lapho okomlilo khona. So iyaselebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona. USanta kumele alethe izipho, okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla zivulelwa abantwana ekuseni ngayofake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isuka iKhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi seKhisimusi.